Isinqumo esithathwe ngumongameli Joe Biden siqhakathekile kakhulu ekuthini impilo zabantu zingalahleki ngendlela esibona kusenzakala ngokudutshulwa esikhathini esiningi ngabantu abavele kahle kungamelanga babe lempopo. So kusho ukuthi lana ngibona ukuthi umnumzana uBiden uyihlolisisile le ndaba, wabona ukuthi inkinga ikakhulu kula ma-gun dealers athengisela laba bantu imibhobho. I think umbhobho yinto ongamelanga iphomba ukuthengiswa nje ungathi yiswits esitolo ukuthi umuntu uyaphomba ukungena as long as ule mali uthenge. Ngoba umbhobho ukwakhiwa kwawo wakhe umbhobho wenzelwa ukuthi ubulale. So ma uzibuza ukuthi okay, impopo le ephomba ukuthengiswa nje mahlayana umsebenzi wayo ukuzoba ngwani? And siyabona abantu abaningi baphuma ku-COVID situation le, abanye balahlekelwa imisebenzi and kulento nje eziningi ezenzakalayo ezicasula abantu. Abanye abakwazi ukuthi badile njani le nhlupho zabo ezifana lalezo, so basuke bakhiphele inhlupho zabo phambi kwabanye abantu okungela apparent reason. Sesibone since uBiden wa-take over ukuba ngu-president, ama-mass shootings asenzakele maningi kakhulu. So kuyatshengisa ukuthi sokumele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo, and le nto enziwe ngubiden ukuthi aprotect ama-citizens innocent abuphomba ukubulawa nje mambande kungela reason ngabantu ongamelanga babe le mpopo. I think ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu elizosiza impilo zabantu.
UBiden ukhuthaze njalo amalunga ePhalamende aweCongress ukuthi aphume lo mthetho oqinileyo ozavimba ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Ubona lokho kungenzeka yini nxa sesikhangela njalo lokuthi abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi ngwaliphi ibandla bakhanya bayayithanda impopo yabo?
Kuliqiniso ukuthi ama-Americans by nature bayayithanda impopo yabo and abafuna ukuzwa ngayo. Kodwa I think into ekhulunywa ngumnumzana uBiden akusikho ukuthi uthi ufuna abantu bengasabi le mpopo. I think uthi yena kufuneka abantu abanikezwa imibhobho le babe responsible. Ama-background check abalulekile ukwenzela ukuthi abathengisi bempopo le, ama-gun dealers, babe le record yokuthi umuntu lo i-state yakhe injani, mental state yakhe, ngumuntu yini o-responsible enough ukuthi angaba lo mpopo. So i-problem ekhona manje nge-Congress yikuthi into zonke sezibhekwa ngeso le-party, so it's very partisan. Ama-Republican ase-decide ukuthi vele afuna uku-frustrate umbuso ka-Joe Biden, asebe-decide ukuthi ayikho into abafuna nje ukuthi iphumelele. Sibonile bezama ukuthi baphase ibhili yama-voting rights le, bayibhuqa phansi e-senate yama-Republican, yahluleka ukuthi iye phambili.